Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazimashumi mabili kuLwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla ababona ngezomkhathi bathi kulezulu eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje, ngakho bathi kumele abantu baqaphele.
Izano PF le ANC bekule kudlalo lobukhulu ubungeke uthole umuntu we ANC esithi yena hayi kuthi ukuthi izani ngani yaphambanisa ngani yenza ukungaphumeleli kahle.
Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela ele-South Africa ukuthi lingenele kudaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi.
Ayisiyo phela esingathi i-root problem, esingathi ngokubangela udubo esilalo. So asiboni-ke ukuprinta-ke imali kuyiyo i-solution.
Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali entsha kayisoze iqede udubo lokutshabalala komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezomkhathi eZimbabwe olwe-Meteorological Service Department soluxwayise uZulu ukuthi aqaphele izulu elinengi eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje kuze kuyefika ngolwesihlanu. Lolu gatsha luthi izulu leli lilezavunguzane lombane kanye lesiqhotho, njalo lizachitheka endaweni ezifana leMaswingo, eManicaland, eMidlands kanye laseMathebeleland South. Luthi izulu leli lizawisa izihlahla lidale lomonakalo omkhulu kwezinye indawo. Ngokunjalo luxwayisa abantu ukuthi balimuke njalo bahlale ezindlini nxalisina. Abachayeli bezimota labo bayaxwayiswa ukuthi bengachaphi imifula nxa igcwele. Izulu elifanayo libulale abafundi abahlanu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kunsukwana ezedluleyo. Abanye babafundi laba bachaywe ngumbane. Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yokucela uhulumende wakwele South Africa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe ukudonselana okukhona phakathi kwaleli bandla lelezanu PF lokunye okuhluphayo elizweni. Umbiko lo ulandela amazwi kamphathintambo obona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi naLady Pandor, awukuthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuke kumele kulungiswe ezombusazwe kuqala ngoba kuyizo eziwuphazamisayo. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa kulokhu. Unkosikazi Pandor wethule amazwi la ePretoria kuthange emhlanganweni oqhutshwe lugatsha lwakhe ngenjongo yokuhlaziya okuhluphayo eZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Abadala bande ukuchaye njalo ifihlumphini, njalo abandanga ukuthi bathi bhadla. Esikwaziyo ukuthi iZANU-PF le-ANC bekule kudlalo lobukhulu ubungeke uthole umuntu we-ANC esithi yena hayi kuthi ukuthi izani ngani yaphambanisa ngani yenza ukungaphumeleli kahle. Ungambona sesitsho njalo umuntu omdala uyabe ikakhulu engo-ANC ekhuluma ngezanu, uyabe kubona ukuthi izanu sokumele ukuthi ngani kufanele ikizulu kwamakhwapha kwele MDC uPresident Nelson Chamisa uqhubeke lokhu ebambe lenelo ilizwi elilodwa lokuthi ukukhulumisana uqhakathekile njalo kufanele kube khona umuntu othembakalayo ongancedisa lapho nxa ukukhulunyiswana. Siyakwazi ukuthi uPresident Thabo Mbeki wathi uqondile lokho uPresident Zuma wavumelana nakho, njalo siyazi ukuthi uhulumende kaPresident Cyril Ramaphosa uyavumelana nakho lokho ukuthi kukhanya kuyinto enhle njalo ebukekayo ukuthi kube lo muntu ozimeleyo njalo othembakalayo ongancedisa nxa kuyukuthi izanu ingavuma ukuza etafuleni ukuzoxoxiswana ngodaba lokubuswa kwelizwe.
Kachongo Bhadla njalo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu PF, ukhulume nje ingani utsho amabandla wonke akwezombusaso.
Yikati phela dadewethu angithi uyazi ukuthi umnumzana uMnangagwa ulo mhlangano wakhe lo awuthi Pollard awuthi wona ke ulamabandla wonke. Nxa kuyikuthi South Africa ivumelana lakho lokuthi kule Pollard njalo iPollard igoqela bonke abantu abaqhakathekileyo, angithi ngabe South Africa kayikhulumi phela ukuthi kuswelakala ukukhulumisana. Nxa isithi kuswelakala ukukhulumisana, siyazi ukuthi iy'nkulumo eziqondileyo njalo ezinofindo eziswelakalayo ngeziphakathi kukaPresident Nelson Chamisa owatshontshela ukhetho lo President weZANU PF uMnumzana Mnangagwa onguye owabaleka lo khetho encediswa yi-court lamasotsha.
Kuyukuthi lingathola ithuba lokukhulumisana i-South Africa ingumlamulankunzi, liyabe liyakhuluma ngakhona okho ukuthi ukhetho lwantshontshwa yini kumbe ngokokuthi kwenziweni phambili kokulungisa umnotho welizwe, libona ingane le-South Africa mbele sadakhe lingabuyela futhi kudaba lokhetho lona solwadlula imithethwanda?
Kufanele sinanzelele ukuthi ingxoxo yokuthi udaba lokhetho solwadlula, ingxoxo yokuthi hayi bo sokufanele sikhangele phambili, ingxoxo eswela ukuzwisisa ukuthi ngathi okuhlupha ezomkhonomi yini. Umkhonomi uhlutshwa yinto eyi-1, into ekhona ngeyokuthi umkhonomi waqhubekela phambili nxa kulo hulumende okhanya engakhethwanga ngabantu. Uhulumende kufanele abe uhulumende ohlonipha umthetho, ogoqela kumbe oqala ngomthetho wozokhetho. Nxa uhulumende engahlonipha umthetho, osomabhizinisi labanye abasuka kwamanye amazwe bayesaba ukuzelizweni elinjengalenelo besithi abantu laba bangahloniphi le mthetho yabo yokuthi kathi umuntu ukhethwa njani ukuthi abusilizwe, ungafika lapho le mali yakho bayakwanisa ukuhluthunela babalekelayo. Yilo lolu duwesilalo. Yikho esizama ukuthi sikutshonse zonke ukuthi uPresident Nelson Chamisa lanxa sokuthiwa kutheni yekapho ngusukuma ayehlala eceleni kukamnumzana Mnangagwa kwathi kaxoxisane, ngoba kwenza ukuthi naye angasakholweka ebantwini abangaphandle ukuthi uyalandela umthetho kumbe uyalandela ukuthiwa yi-principle ukuthi kule ndlela izinto ofanele zenziwe ngayo.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi imali entsha eqale ukusebenza ngeviki ephelileyo kayisoze ilethe inguquko kwezokuvuselela umnotho. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Japhet Moyo uthi ngaphandle kokuthi kusungulwe imisebenzi njalo kuvuselelwe amankampani, umnotho welizwe uzaqhubeka utshabalala.
Indaba esinayo eZimbabwe asingazi ke sithi silo dubo lwemali kangako nje. Loba nje abantu bayalinda emabhenki baswela izimali zayo. Kodwa kayisiyo phela esingathi i-root problem, esingathi yikho kubangela udubo esilalo. So asiboni ke ukuprinta ke imali kuyiyo i-solution ukuthi inkinga kade silayo ke ekuswelakala kwemali ke isizaphela. ngoba phela imali kufanele izelele kulokhu esesikuphendlayo thina. Singaba izinto esizimanufacturayo, esizithengisayo, kungaba phakathi kwelizwe kumbe esizithengisayo ngaphandle kwelizwe, kumbe kungaba ngama-services esiwanikayo. Nxa kungala ma-activities kumbe kungelanto eyenzakalayo ke kumakampani kumbe kuma-industries, abantu bengasebenzi ngokuthi nje bathona behlezi, akula magesi, akula manzi. Asiboni ke ukuprinta imali entsha kuyiyo ke i-solution ke esiza kuvala udubo esilalo. Sibona nje ukuthi i-market yiyo e-distorted, yiyo embi, loba ungaletha ungaprinta imali kusasa esesiza kubona ukuthi ingxenye ama-products ke akade khona ema-shelves angaqala nje ukuswelakala ngendaba yokuthi phela sesiyengezelela ke imali esizagijimisa ama-products angekhoyo.
Ngamanye amazwi lithi kakula nguquko libona ilethwa imali entsha le.
Ngamanye amazwi sitsho ukuthi udubo lwethu ke asilo olungaqedwa yikuprinta imali eningi. Sibona engathiwa khona ngeyinye esesiza kwengezelela ke esithi ngokwesilungu inflation. So sesizabona ke intengo yama-services kumbe intengo yama-products ikhuphuka. Nxa uhulumende ezabandezela ke intengo ingakhuphuki, sizabona ngokuswelakala ke kwama-services kumbe ukuswelakala kwama-products. So ukuprinta kwemali yenyu entsha leyi kayisiyo solution asikukhangelela ukuthi udubo lwethu luzaphela.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ukutholakala kolwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube elecala lokuchisa izimoto zesiphathamandla seZANU-PF ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kobulawayo sokuthiye abanye ababelaye ngalolo suku betanile njalo besithe bazimhlophe ukuthi uNgulube umsulwa. Ngesikhathi kuthethwa leli cala uNgulube wethulela umthethwandaba ubufakazi bokuthi wayesemfeni ngesikhathi kutshiswa izimota lezi elokitshini lesizinda, kodwa umantshi wathi lanxa ele video emveza esemfeni wayengeke amgeze ngoba kwakungela bufakazi bokuthi wayengaphi lokuthi wenzani engakayi emngcwabeni. Umantshi uza kwethula isigwebo sakhe ngolwesihlanu. Omunye othi uNgulube umsulwa ngumnumzana Oweni Mothobi Moyo ongumlobi.
Ukugwetshwa kukaMzaca okuyenzakalayo lapho ukuthi indaba elokhu eyihlupha indaba kaJanuwari khonale ngesikhathi sama-protest lawa ayesenzeka ngesizathu sokubana abantu ababebatshisa imota yangaphi yeZANU-PF. So ngithanda ukuthi kwathisa imota yeZANU-PF icala leli seli-more political rather than ukuthi kudinga i-justice. Yikho lapho osimnanzelela khona ukuthi icala kususila ngo-January khona le lokhu elithethwa lithethwa i-court case nale ekhathethe enkantolo belokhu beyidlulisela phambili okuveza ukubana abantu laba abakwenzayo nje kuphela bona ukubana kanjani bathwalise nzima forward bangani bayamthitha ngesizathu sokubana yena ube ngumuntu vele ibulawayo South ebesimkhangele njengomuntu ongaba ngumthungameli wabo elakusasa.
Kodwa yena icala okuthiwa walenza uyalilandula yini?
Yes, yena icala okuthiwa walenza uyalilandula. Icala okuthiwa walenza alenzanga mpela lapho abathi lenzakala khona lelo cala. Angilayo mina esifeni esizinda. I can testify ngingafakazi ukuthi undoda lowo ngangilayo mina esifeni esizinda ngesikhathi besithi kuyenzakala lelo cala.
Manje akhona yini amanyathelo azathatha ukuthi umthethwandaba uhluzisise katsha lolu daba okuthiwa yi-appeal lokungesilungu?
umthethandaba lokhe bedlulisela phambili ukuthi udaba lolu luthethwe luphele ukuchatha ukuthi kufuneka i-appeal noma kanjani. Lo muntu singathi kakagwetshwa badlulisele ngolwesihlanu ukuthi babe lokhe bekhuluma ngesizathu sokuthi lokhe bebebala izigaba likhala nalokhana ukuthi akulashiweli yokuthi bathathe from Kami balethe ngapha e-Street Gold balethe ngapha duzane e-Blawa. So izinto azihlelekanga ngaleyo ndlela. Yikho lapho ubona khona ukubana udaba lwenkantolo i-judiciary system which is serving the interest of the elite politicians.
Umnumzana Owen Mothobi Moyo ngumlobi njalo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sele kubonile na kusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulomfanyana oleminyaka elithumi lasithupha obotshiweyo kobulawayo ngemva kokugwaza umkhula wakhe ngengqamo esithi akamhlawulanga umthelo wokumvikela kwezinye izigebengu elokitshini abahlala kulo. Iphephandaba leHerald lona lithi ukuthoniswa kwecala lenkohlakalo eletheswa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parire Nyatwa kuzaqala mhla zimbili ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Mahlabe Zulu nabalandeli labalaleli be-Studio 7 lezisebenzi zakhona. Mina ngokubona kwami izanu inkinga yokuthi iziphathele mathuphi phethe ngezandla wonke umsebenzi. Ukuyibona ingakhubeka ivele itshaye phansi ngekhanda. Yikho yakhubeka itshaya phansi ngekhanda. Izanu yaba ngathi ubukhwaba or ibugovu. Okungangokuthi ngabe lelani lizwe li-open beyenza into lana kuthiwa ngama-tender. There's some people kunabantu aba-rich guys. Kunabantu aba-rich abangakwazi ukusakhela umgwaqo. Okungangokuthi for example umgwaqo wase-Beitbridge wabla e-Beitbridge uyafika eBulawayo uba kukhona umuntu ongakwazi ukusakhela wona eyobeyisa efika ubane wakhe kube yi-freeway kube big road in the world. And then i-government ibisiyenza kanjeni lowa mgwaqo ibisiwurenta. Okungawuthi imoto ziyabhadala lo 3 rand ukudlula ku-toll gate or 4 rand ukudlula ku-toll gate. Izani inkinga yaziphathela yonke into anjeabona kuzisa yakhubeka yalala phansi ngenyeziso. Kunabantu khona iy'nkampani ezingasiphathela uzisa lwa khona iy'nkampani ezi-rich ezingasiphathela izisa ezizasitshela ukuthi guys okay Zimbabwe so liphehlela ugesi wonke ozakhanyisa ubusuku nemini thina sifuna this amount i-government nayo takes a reasonable amount into ezifana nalezo.
Salbonani, salbonani, lonke baka Studio 7, abantu bonke abalalela ke Studio 7. Okhulumayo ngumkhokheli Moyo, elana ngase Centurion, South Africa. Ngiyezwa izindaba mazibalwa lana kukhulunywa ke ngendaba yokuthi sokuna movement le ibizwa kuthiwa nguTyson whatever le. UTyson lo waye lokhu edonsa abantu basemashonaland kungela Tyson obuye zosimela thina ngapha emathebeleleni. Cause into eyenza ngisho kanjalo ukuhluleka okuningi kwesekutholiswe inkokheli yasemashonaland asukuthi ngiyabandlulula. Ukuze ilizwe liphumelele lisiya phambili bengicabanga ukuthi uTyson lo movement kabuye futhi abuye azokhulumela nabo Jonathan Moyo. Akhulumele uJonathan Moyo amlwele naye abuye maybe azophatha leli lizwe. Sibone ukuthi labantu basemathebeleland bake bafike embusweni bahluleka. Ningakhulumeli nje kuphela abantu basemathebeleland bodwa kumbe kodwa abasesindebeleni. Sile mhlobo eminingi kwele Zimbabwe. Imhlobo eminingi kakhulu. kodwa emathebelelendi angicabanga ukuthi singamthwela umuntu ongasimela from emathebelelendi south nemathebelelendi north lasebulawayo metropolitan. Ambona ukuthi singaswela khona laphana abantu abangamela imathebelelendi. Unkomokazi angatsho ukuthi kuphathe kokwakhona ngale kuphela. Unkomo enjana wayezophatha ephatha ilizwe lonke kumbe atshiyele umgabe batshintshisana. Kubuye omunye. Yiko kuzoyenza ukuthi kubonakale ukuthi ilizwe liyahamba liyaphambili. Ngiyabonga.
Salibonani kustudio 7 ekhuluma lofanele Ncube Sebhinga. Ngikhuluma indaba leyi bakithi yokubusa kukamgabe lomnangagwa. Imbuso yabo bonke laba bantu bayafanana. Yebo singabe sajabula sibili kumsusa umgabe ngoba sasingakwazi ukungazi kufana nokufa. Ngoba sasuka sakhangela ukuhlupheka esasiphakathi kwakho. Sacabanga ukuthi uma ngasuka umgabe izinto zizotshintsha. Kathesi mina njengami sembonile ukuthi sibili uqiniso umgabe wayengasuye owayebangela lobu bunzima eyedwa. Then into esuka ibe buhlungu kithi ngeyokuthi sagijima sathaba sisusa umgabe. Sakhohlwa ukuthi kathi vele umgabe besebenza labo bani. Sakhohlwa ukuthi umgabe usebenze labona lava isikhathi eside esebenza labo. So yikho libona namhlanje sihlupheka kangaka. Umuntu lo vele yena ngomunye wayefanele asuswe lamasotsha ababegobolozela umgabe basenza inkohlakalo. Ngomunye wabo owayefanele asuswe. So namhlanje siyadubeka ngenxa yakhe lo baba. So angazi bazali ukuthi kuyini esingakwenza kahle kangaka ngoba vele lapha kusela enye iplani esingayenza. So sisebunzimeni ngalo umuntu mnanga kuyehluleka sibili kuyehluleka total. Nansi imali iphuma izolo but igcwele phandle ezitaradeni.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abezomvikela kwele Iran sebebulele abantu abalikhulu lasithupha phakathi kwamalanga amahlanu edluleyo ngesikhathi betshengisela esitaladeni besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umthethwandaba wakwele DRC izolo wethese umkhokheli wabahlamuki uFrederick Masudi Alumasi isigwebo sokupika impilo yakhe yonke ngemva kokumthola elecala elamacala agoqela awokudlwengula besifazana abedlula ikhulu. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka namuhla. UTrump wetheswa amacala enkohlakalo ngemva kokuvimba imali ephiwa eUkraine yiMelika. Esithi kumele umongameli walelo lizwe aqale aphenye amacala okungethembeki. UTrump athi ayesenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli weMelika umnumzana Joe Biden, yena olilunga lebandla eliphikisayo elamaDemocrats. Abaphe ubufakazi izolo bathe okwenziwa nguTrump lokhu yinto engalunganga abangavumelani layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magonya.
nxa sikhangele indlela okukhutshwa ngayo ukuchwayisisa lokucubungula lokho okwenziwa indaba kamnumzana uTrump, kusobala nkomo ukuthi icala likhona. Njalo bona labo abantu abayibona abaphumayo sebenika ubufakazi bokuthi umnumzana uTrump wafona sibili efonela upresident weUkraine ekhuluma ngokuthi ufuna bemenzele ifavor yokuthi bezame ukuthi bevule amacala okuchwayisisa umnumzana uBiden. Abantu laba bakuvumayo lokho ukhangele undoda yenalo ongiyokuqala ophumela namhlanje uthiwa kuVining ekhuluma ngayo indaba yakhona enikubufakazi onguye ke owaqalisa indaba ukuthi ayiveze. Umnumzana uTrump uyamphika uthi kamazi. Ukhangele njalo nomama umama lo onguyophumileyo osebenza ehofisini kaVice President uMike Pence. Umama layo uTrump uyamphika uthi umama lo vele kamazi. Kodwa bobabili ubufakazi ababuphayo kusobala ukuthi hayi umnumzana uTrump akusangisokoza tshwala. Kodwa ke inkinga ke ilapha mfokankomo, kumele ukuthi sikunanzelele ukuthi iCongress yeAmerica sikhangele idlu yangaphansi elemajority yamademocrats lubana kuthiwa yiyo eyenza isinqumo sokugcina ukuthi umnumzana uTrump efinyelele kuqala elingamenqabela ukuthi kuqhubeke engupresident weAmerica. Hayi ngasikhuluma sisazi ukuthi hayi akusansuku zatshwala sibili selidumele emasumpeni kumnumzana uTrump. Kodwa inkinga ekhona yikuthi indlu yeCongress yaphezulu iSenate ekhontrolwa ngama-Republicans engibona kuzakwenzeka ekugcineni ukuthi bazavuma ukuthi icala likhona, kodwa bethi hayi lincane kakhulu ukuthi lingaze lidala ukuthi umuntu ethulwe esihlalweni sokuba ngupresident.
Nxa engasasuswanga embusweni iCongress, ubona abantu bemvotela yini kukhetho lomnyaka ozayo, kumbe ubona bekhwitshiza bemtholela khonapho bemsusa embusweni?
Okukhona okusobala sisiya phambili ngokhetho loluzayo yikuthi ukumvotela abantu bazamvotela uTrump ngoba bona ngokwabo abantu abavele bengumgogodla kaTrump ngabantu iningi labo zinswela boya, ngabantu bobandlululo, iningi labo ngabantu abakhangelela phansi eminye imihlobo. Baningi abantu bona kwe-America ngakuthiwa ama-Democrats bayathola i-candidate umuntu ongabamela, bethole umuntu olomkantsho, umuntu olesithunzi, bethole umuntu ophiweyo nje ebukhokheleni. Hayi ngibona mina sengathi uTrump bekuzamphelela. Njalo kukhona ukuthi ama-Republicans bengatshintsha ingqondo bedinga omunye umuntu ongabamela ngaphambi kukaTrump.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. ugqibela uhlelo ngengoma emnandi ethi Drums of Matopos. Silusizi ababukeleyo kuFacebook lamhlanje, isikhathi kasivumi ukuba nasi bale izincwadi zenu. Siyakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi kulezulu elizakuna ngolaka kuqala lamhlanje, ngakho bathi kumele abantu baqaphele. Ibandla leMDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela eleSouth Africa ukuthi lingenele udaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 mina lani asibeni sonke ngesikhathi esifanayo ukuze kuseni kusasa. Olivalelisayo, Mntungamilinkomo.